umlimi ngomlimi kufanele abe yazi indawo yakhe lapha alima khona, abe kwazi umhlabathi awusebenzisayo, whether umhlabathi obamba amanzi kumbe isidaka kumbe lithebethebe, ngoba yikho kuzatsho ukuthi inhlanyelo ukuthi umuntu akufanele ayithenge ngalesi sikhathi kuyini. Isikhathi sokuhlanyela umumbu sesaphela, so thina sixwayisa abantu ukuthi bazame ukudinga lezi nhlanyelo esithi ngama-early season variety ezishesha zivuthwe. So siyabaxwayisa ukuthi badinge lezo, kumbe bahlanyele into enjengamabele kumbe inyawuthi kumbe uphoko ngalesi sikhathi. Kodwa zikhona ezinye inhlanyelo ezifana lamazambane, ondlubu, le ndumba, ikakhulu sugar beans nabo labo kuthiwa yi-soya beans, kusese lesikhathi ukuthi bangahlanyela lokho.
Okungenza ukuthi abantu bangabi lesivuno esithe esikhanyayo ke kungenziwa kuyini? Kwini okungabaphazamisa sibili?
Okukhulu gift ukuthi abantu bangahlanyeli ngesikhathi. Bengibona nje kobo-Facebook la ku-internet abantu kukhona bedweba emasimini befaka inkabi. Ngalesi sikhathi isikhathi sokuhlanyela, ayikhona esokulima. So abantu bangaphuza ukufaka inhlanyelo phansi. Ubumanzi bonke lobo bukhona busoze busize kakhulu. That's number one. Okwesibili, umuntu engahlanyela inhlanyelo nje aphonge uyidobha noma ngaphi, engachekhanga ukuthi iyaphangisa ukuvuthwa kumbe iyaphuza ukuvuthwa, uzaba le nkinga yokuthi uyagcine wela phakathi kobusika isivuno sakhe singakabi right.